sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 7 Mbimbitho 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu namhlanje.
The government of Zimbabwe condemns the perpetuation of the heinous sanctions against Zimbabwe and their intended effects to decimate our economy.
Okhulumende beZimbabwe leMelika baqhubeka bephoselana aqatha phezu kwezitsheso zenotho ezethe somongameli Emmerson Mnangagwa labemuli yakhe labangane.
Amnesty International reiterates its call for the government to set up an independent judge-led commission of inquiry into the circumstances surrounding Itai Zamora's abduction.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, Amnesty International, namuhla ikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuba abumbe ikhomishini ekhokhelwa ngabahluleli bemthethwandaba ezaphenya ukunyamalala kwentethelo izindaba u-Itai Zamora. Namhlanje umongameli Joe Biden ukhangelele ukwethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana lomumo wesizwe, i-State of the Union Address. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Okhulumende beZimbabwe leMelika baqhubeka bephoselana aqatha phezu kwezitsheso zenotho ezethe somongameli Emmerson Mnangagwa labemuli yakhe labanye. Ukhulumende weZimbabwe uthi lezi zitsheso azikho emthethweni, kodwa oMelika laye eqinisa elokuthi ziqondile. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseGaborone kweleBotswana.
Embikweni awethule izolo, uhulumende weZimbabwe uveze ongajabuli kwakhe ngenyathela elithethwe ngumongameli Joe Biden kwelemalika lokuqinisa isijeziso kumongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga labanye babo abakuzana uPF lamankampani adlelana labo. Uhulumende weZimbabwe uthi iMelika kumele iveze ubufakazi bokwephulwa kwelungelo loluntu nguMnangagwa kanye lemsebenzi yenkohlakalo aphatheke kiyo. Umphathi ntambo obona ukukhitshwa kwembiko uDr. Jane Fan Musere uthi eleZimbabwe alingeke lafakelwa emthethweni ngeleMelika.
The government of Zimbabwe condemns the perpetuation of the heinous sanctions against Zimbabwe and their intended effects to decimate our economy.
Uhulumende weZimbabwe kavumelani lokuqhubeka kufakwa izitshiso zenotho ezilimaza umnotho wethu. Ngokunjalo asijabuleli ukukhitshwa kwabanye kuluhlu lwezitshiso zenotho.
Uhulumende kamongameli Joe Biden wetheza uMnangagwa labanye bakhe umlando wokwephula amalungelo oluntu kanye lokuphatheka kwenkohlakalo. Noma nje eleZimbabwe lona likhala ngokuthi akuphathisi kakhulu kwesula ingxenye yesizwe zenotho, umongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia kanye lomongameli uMkhwetsi Masisi wakwele Botswana bamukele ukwesula kwesizwe zenotho. UMasisi uthi inyathela leli liyathembisa.
But it's really encouraging that finally some of our calls are being responded to.
Ukuyathembisa kakhulu yikho wakade sikukhalela. Asikhuthaza eleMelika kanye leZimbabwe ukuthi sihlale etafuleni ukuze kuyesulwe izijeziso zenotho ngokupheleleyo.
Kodwa ucubungula ezombusazo umzana Rejoice Ngwenya uthi eleMelika alingeke livume ukukhulumisana leZimbabwe uma kulokunye ungafezwa ngaphambi kokwesula kwezijeziso zenotho zonke.
Angiboni ukuthi iAmelika izalalela lokho okukhunywa yiZimbabwe, ngoba vele laba abaseleyo abaveli abasizi baxolelwe uhulumende wethu engikaguqulu izenzo zakhe.
I-ofisi yeMelika ebona indaba ze-Afrika ibambe umhlangano ebulenjini namuhla, lapho egcizelele ukuthi kayisoze yekethise phezu kwezitsheso zenotho eZimbabwe noma nje abanye sebephume kulolu luhlu. Omele umsekeli kamabhalani kundaba ze-Afrika uhulumende weMelika umnumzana David Gaynor uthi balokhe bekhathazekile ngesimo esikhona eZimbabwe.
Our policy towards Zimbabwe has not changed, but our sanction tools have. We continue to have serious concerns about human rights abuses and corruption.
Indlela esiphatha ngayo udaba leZimbabwe yalukantshintshi, kodwa indlela esiphatha ngayo izitshengiso zenotho isintshintshile. Siqhubeka sikhathazeka ngokungahlonitshwa kwelungelo loluntu kanye lenkohlakalo.
Uhulumende kaBiden uthi izitshengiso ezintsha eziqinileyo zifakelwa labo abephula ilungelo loluntu njalo abaphatheka kunkohlakalo yeZimbabwe. Ekwesuleni izitshengiso zenotho ezintsha lezi, usebenzise imithetho yabomongameli yethula mnyaka yonke eyama-executive orders. UBiden ufake ezinye njalo izitshengiso zenotho eziphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngemali lempahla kwamanye amazwe ule-Office of Foreign Affairs Assets Control. Izitshengiso lezi zingaphansi kohlelo lwe-Global Magnitsky Program olusekelwa lidale le-Congress. Abafakelwe izitshengiso lezi ezintsha ababikwa besephula ilungelo loluntu njalo besebenzisa inkohlakali bagoqela uMnangagwa, umkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa, umsekeli kamongameli uRetired General Constantine Chiwenga, labanye abakubandla lezanu PF kanye lamankampani ambalwa. Ngumqondisi Dubo wendaba ze Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International namuhla ikhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuba abumbe ikhomishini ekhokhelwa ngabahluleli bemthethwandaba ezaphenya ukunyamalala kwentatheli zindaba uItai Dzamara, yena osele minyaka esishiyagalolunye 9 engazakali ukuthi watshona phi, kubika umlondolozi Ndlovu.
Embikweni ewethule namuhla iAmnesty International ithe kuyamangalisa ukuthi umuntu enganyamalala ngalindlela kuphele nje kungabi indaba zalutho. UDzamara wathunjwa ngomnyaka ka-2015 mhlaka 9 Mbimbitho emzini weGlenora eHarare ngabantu abacatshengelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO wanyamalala kokuphela. Wayesaziwa kakhulu ngokuhlala etshengisela e-Africa Unity Square eHarare esola uhulumende kamuyi uMnumzana Robert Mugabe esithi wayebusa kubi njalo esithi uMugabe kumele asuke embusweni. Phambi kwakusasa ngomgqibelo uDzamara ufikisa iminyaka eyisishiyagalolunye kungazakali ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. Umsekeli kamkhokheli we-Amnesty International emhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika owe-Southern Africa unkosikazi Bongai Tshikwana uthe kumele uhulumende athathe amanyathelo aveze iqiniso ngokunyamalala kukaDzamara.
Amnesty International reiterates its call for the government to set up an independent judge-led commission of inquiry into the circumstances surrounding Itai Dzamara's abduction.
I-Amnesty International ithi kumele kube lophenyo kulokho okwenzakala kuDzamara lukhokhelwa ngumahluleli. Iqula leli kumele liphiwe amandla okucubungula ngalokhu njalo.
Uqhubeke wathi labo abazakhetha ukuthi baphenye lolu daba kuzamele bakhulumele abantu ababona uDzamara ethunjwa ngoba lokhu kwenzakala libalele. Futhi uthe impumela yophenyo lolu kumele yaziswe uZulu. Unkosikazi Tshikwana uthe njalo inhlanganiso yakhe ifuna labo abenza isiga lesi babotshwe bamiswe emthethwandaba, njalo uthe labo abazaphenya lolu daba kumele bazise uZulu ngempumela. Osebenza ehofisini kahulumende ebona ngokwethula kwembiko uMnumzana Richard Mahomba uthi uhulumende ulokhu ephakathi kokudinga uDzamara, kodwa uthe abasoze batshelwe okokwenza yi-Amnesty International.
Laba be-Amnesty International kufuze ngxabe bona lokhu kumqoto besinike ubufakazi obukhomba ukuthi uhulumende uthi yena sowehluleka, kodwa uhulumende kakakutsho lokho othi seyehlulekile.
Wake wasebenza loDzamara phansi komzabalazo wokusola umbuso kaMugabe owe-Occupy Africa Unity Square uMnumzana Charles Nyoni uthi wonke umuntu ufuna ukuba kwazi okwenzakala kumngane wakhe.
Imo libe kwazi nengane zakhe zibe kwazi ukuthi ubabazo ukuphi njalo kuyini okwenzakala kuye.
Isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Richard Gandari laye uthi kuyadanisa ukuthi eminyakeni phose elithumi yonke le lokhe uhulumende engakakhuphi le mpendulo phezu kokunyamalala kukaDzamara.
Simalawo umbiko we-Amnesty International obizela ukuthi uhulumende ahambe ngendlela yenkantolo ukuthi kulungise indaba yokunyamalala kukaDzamara. kuzavumela ukuthi kubhekisiswe lamacala abantu abaningi asebanyamalalayo.
Ngokumthetho wakhe wezijezo zenotho owezidera, uhulumende weMelika uthi njalo uhulumende weZimbabwe kumele ephenye udaba lokunyamalala kukaZamara labanye ababalisa uPatrick nabanyama kanye loPaul Chizuze atho ukuba batshonaphi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kweze Melika namhlanje umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe aqakathekileyo amayelana lomumo wesizwe iState of the Union Address. Amazwi akhe akhangelelwe ukumumatha akukhangeleleyo kusiyafika ukuphela kwehlandla lakhe lakuqala lombuso lokuthi ukhangelelwe ukwethula inhlelo bani nxa engakhethwa kwesibili. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe leMelika, umongameli kavunyelwa ukusebenzisa leli xetsha lokukhuluma lesizwe ekhankasela ukhetho. Kodwa kuzawuba nzima ukuthi uBiden angethuli amazwi azwakala njengomkhankaso. Aphikisana laye umnumzana Donald Trump utshele intathelizindaba ukuthi uzaphendula amazwi kaBiden ngemva kokuwalalela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe leMelika umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Mina lapha ngikhangelele ukuthi uJoe Biden akhulume into abantu abazayizwa, abantu sebejayele ukuzwa izinto ukuthi usemdala selixhegu kodwa bengakhulumi nge-economy lokuma kwezinto. Bekuthiwa kuzaba le-recession and they managed to do very well against that. So ukuthi i-economy is bought isikhathi manje, even last quarter, i-previous quarter, o-president bathola 1-2%, 3% growth. You've done excellent. UJoe Biden is 5.25%. Kulezi nto amele ukuthi azikhulume, angazi ngoba umuntu angitshintshe itena yakhe, but it has to resonate ngabantu namhlanje ukuthi bezwe bebone izinto ezenzakalayo. Njalo kulezi nto eziningi ezingakhulunywayo which are usayithi yabantu. Ngokuba lixhegu kwakhe uJoe Biden, abantu abaningi bebelieve ukuthi uKamala nguye bengupresident, ukuthi uniyonza olungiselela ukuba upresident. And uma ungumuntu oku-right wing, sukhangelela ukuthi uKamala usesibuse 4 years, engaze bewine futhi uyawina, uyasibusa 8 years.
Sizwa kuthiwa yena ngokwakhe umnumzana Donald Trump uthi uza yethula amazwi aphikisa lawo ayabethulwe ngumongameli Biden. Ngokubona kwakho uTrump yena engakhulumani
khona lokhu ukuthi ebekhuluma ngapho uBiden ekhuluma ngalo indlela yokukhupha iviewership ukuthi into uBiden abe ezikhuluma engaze khuphe nje 1 or 2 abangasoze bemlaleli. As close as the election is expected to be, uyakwanisa ukuthi ingxenye awine. That is the strategy. Ngoba kuningi uBiden angakhuluma ngakho okuzenza ukuthi uTrump ahluzuke kakhulu namhla. From amakhesi laphana eNew York wathi bemsuka ngumama lana wathi hhayi mna phela nakwazi phela vele ukuthi ngile mali eningi. Wonke umuntu wathi hhayi avele. Khathesi sekuthiwa kabhadale usedliwe. Wathi aliyakwazi ukuthi kakula muntu ohlale le mali njalo. Khathesi sekuthiwa bhadala. So ziningi izinto ezingavela. So yena laphana ukuthi ebephikisana la uJoe Biden, ukuyenzakala ukuthi umuntu asplithe i-screen and then amapointi kaBiden engasawi kuhle.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela ezombusazwe leMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana khona lapha eMelika. Inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company yazise ukuthi isitishi sayo samagetsi eseKariba Hydro Power Station sesilungisa amagetsi ayi 300 megawatts ngelanga. Isitishi lesinxa sisebenza ngokugcweleyo siyenelisa ukulungisa amagetsi ayi 1050 megawatts ngelanga. Inkampani le ithi lokhu kubangelwa yikuba amanzi malutshwane kakhulu edamu leKariba kulandela ukungani kuhle kwezulu. IZimbabwe ithola njalo amagetsi afika ku 684 megawatts ngelanga evela eWange le 28 megawatts evela kuzitichi ezincane. Okutsho ukuthi ngelanga inkampani yeZimbabwe Power Company ithola amagetsi afika ku 1012 megawatts okulinani eliqhubekela phambili lisehla. Ilizwe lidinga amagetsi afika ku 1900 megawatts ngelanga okutsho ukuthi ayasilela njalo inani lamagetsi asilelayo likhangelele ukukhwela kakhulu lonyaka. Ingcwethi zithi udubo lamagetsi lukuza kwengezeleleka nxa ilizwe lingadinganga ezinye indlela zokulungisa amandla kagetsi. Sixoxa lengcwethi yokuguquka komkhathi umnumzana Angliston Sivanda.
Ongomunye kwezinto esihlala sikhuluma ngazo esithi nxa sikhuluma ngokuguquka komumo womkhathi i-climate change kwenza ukuthi izulu lingasani nyaka kuzabe kuvele kuhlangene kuzathi indlala sithi ukufelwa zinkomo sithi kuswela amagetsi kuvele njalo izulu alinanga and of course kujwayeleke ukuthi e-Caribbean ngale nxa izulu lisina kuhle umfula uzeze ujwayele ugwembe ujwayele ukugcwala ngabomey kodwa lo nyaka angiboni vele kuze yenzeka khonoko ngoba izulu kalini yikho khonoko esikhuluma ngamasina umumo womkhathi uguqukile.
Yiwaphi amanyathelo ayefanele athathwe ngohulumende ukuze kwenqatshelwe udubo lolu?
Alubana njengelizwe sasikhuluma ngokuthi na umumo womkhathi uyaguquka saqala ukube sisenza amanye imizamo angathi nama alternatives awe power generation ekumele ukuthi njengelizwe ngabe sichina kakhulu ekufakeni ama solar plant njengelizwe ayenza lokho sokuthi sustainable energy engabe ihulumende uinvesta khona kakhulu la i-power generation company kunje sobe iyasebenza lezakhamizi ifakele abantu amasola ngezikwelede kwenzela ukuthi bangabi le-overload efuna ukuthi amanzi ama-generation ngale ibe nenge.
Imizamo eyenziwa ngohulumende umsisa lolu dubo liyibona njani?
Amanye sithi uyama-license isikholela ukuthi bazibhangisa ukuthi baqalise ukwenza ukugenerate amanzi labo ngoba nxa sebengabe kungekanga njalo lo nyaka sizahlala sisenyameni.
Umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yokuguquka komkhathi ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Bazonde kakhulu kubandla elibusayo kweZimbabwe elithi kumele zesule zonke izitheso zenotho ezigoqela ezisanda kufakelwa uMongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Kodwa abaphikisayo labalandela ezombusazwe elizweni bathi kuqondile okwenziwe ngeMelika ngoba uhulumende kaMnangagwa uthwalise abantu amagabha avuzayo. Ukuze sihlaziyele udaba lolu sixoxe lomnumzana Kuda Msaka okubandla lezano PF la kwinhlanganiso esekela ebandlaleli eForever Associates Zimbabwe othi abantu bonke kwele Zimbabwe kumele bebambisane kwesule ezijeso lezi athi zibhidliza ilizwe. Kodwa umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe njalo owayekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi iMelika kayisoze yesule ezijeziso zenotho esezifakelwe uMnangagwa lamankampani ambalwa ngoba uhulumende ukhuthaza ubudlwangudlwangu njalo enye inkokheli kahulumende lebandla leZANU-PF yenza ubukhohlakalo obesabekayo. UMsaka usungula lingxoxo.
Into esolekayo sibili le eyenzwe lilizwe le-America ukubana ifake ubaba uMnangagwa kuma-sanctions nabanye abathize abagoqela abanye ababagama ngokuthi nebarigama election into ezisa usizi. Into ethina kade siyikhangelela njengezulu leZimbabwe yikubana ama-sanctions lawo ekhitshwe wonke nje ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili kungelwa izijetso zenotho lezi abazikhuluma ngoba ungakhangi thina sibesihamba sibe kuyakufa ngokuthi uyakudriva imota eyabibambi i-handbrake but thina sibe siyidriva leyo mota ibambi i-handbrake so sibe sikhayelela ukuthi beyikhiphe yonke i-handbrake imota isihambele kakuhle.
Ye baba Mlalazi uyamuzwa lapho uyakhuluma uyamzaka lapho ukuthi hhaku kulahlelwe katshana izijeziso lezi wona uthini.
Njengenjalo abantu bezanu-P F bavele bavika ngomunwe ongama-sanctions ukuthi imota eyiZimbabwe kayihambe ngoba ibanjwe i-handbrake yama-sanctions. America njengeli ilelungelo lokuthi ithi ubani onje kasangene elizweni lami kumbe kangisathe ngiselandla ngisela budlelwane kunje lami ngingu Fortune Mndalazi ngilelungelo lokukhetha ukubana umsanga ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuna ukukhuluma laye uDube ngiyafuna ukukhuluma laye kumbe kangifuna ukukhuluma laye ngiyabolekisana laye naye imali kumbe angibolekisani laye uhlupho lukhona eZimbabwe olukhulu kayisiwo ma-sanctions afakwe i-America nama-sanctions afakwe izanu efakela abantu beZimbabwe ama-sanctions okusela ama-sanctions obudlwangudlwangu okutshaya abantu lokubopha abantu okungekho emthethweni be kwachelo zo politics yiwo ama sanction amakhulu esikhala ngawo sifiso sokubana alivana izano PF lokuthunga melibawo baya wakhipha la ama sanctions ebantwini baseZimbabwe
yes yakuzwa kakhulu baba Mlalazi lapho yazwela baba Msaka ukuthi udaye ama sanctions amakhulu kumbe ngithi zijezu zenoto ziphakwe labantu libandlele zano PF kunothini ngakhona
lokho kulisizi ukuthi sizwe abantu esithi ngabantu beZimbabwe esikhangelele ukuthi nxa sekufike entweni zelizwe sidonse sibanye uyabezwa besupporta iAmerica kulalapha esithi khona kumele sifike isikhathi sokubana nxa sokuyinto evela phandle kwelizwe kungumthakathi ofuna ukulisa ilizwe sifake amakhanda ndawonye silwise umthakathi lo ofuna ukuthi esibulale ilizwe. Kodwa into emangalisayo sibili ukubana abantu be-opposition kunjalo nje babe besupporta umthakathi. Ngoba ngani bafuna ukubana abantu emehleni abantu kuthiwa hayi izanu PF yehlulekile ukwenzela ukuthi bebe lethuba lokubusa.
Kuzanga ukuthi kuthi umthakathi ngovela phandle kwelizwe hathi abantu bakwele Zimbabwe. Lapho ke uthi hayi phela ilapha elemeni likhangele lokana kumhlabathi njengoloko uhlala kukhulunywa ngabantu bezaruphiwe wena uyibeka kanjani kona
umthakathi omkhulu osabekayo ngulo owalapha ngekhaya owazi lokuthi amangcwaba alapha ekhaya ngaphi iAmerica kayitshontshi igolide yeZimbabwe iAmerica kayitshontshi ithimba elupane iAmerica ayitshontshi diamond eZimbabwe. Idiamond lakho lokho engubalisayo le corruption kwenziwa ngabantu ababusayo namhlanje. Yikho mina lo msanga sihawula namhlanje sizalana neZimbabwe. Amanye amazwe aseAfrica adlokubalisa kwakhe lamanye amazwe aphesheya. Yebo abavumelane entweni ezithile kodwa bavumelana ukubana sokuyisikhathi sepolitics. Ungakhangela la eSouth Africa kulama election lonyaka. Abantu be-EFF bayakhampena freely. I-ANC yakhampena iyavumela ama-parties ukubana kabakhampene bachothoze uhulumende. EZimbabwe ungachothoza uhulumende bayakugongoda. Baningi abantu asebafayo oPatrick Nyabanyana banyamalala babulawa abantu abaningi babethwa emgodini ngenxa yezana. So ke abathakathi abakhulu abaphehla amanzi silabo ekhaya yibo abayingozi.
Yamzombuzakhe ukuthi lina kuzana uphi yini abathakathi bezigodo sibili lilo yakusemini hayi khona ukuthi ngamazwi aliphakela izijezo zenotho.
Ukubana umnumzana uMlalazi usebaleke kusiqokoqela sendaba yethu mbona ngani thina sibe sikhuluma ngezijezo zenotho imizekeliso yakhona ingaphi njalo kulelizwe yini lapha eAfrika elokuthi lalo alila abakhuluma leyo language wonke amazwe eAfrika ungahamba khathesi khona le DRC bayabulalana ngenxa yamadamon abala ma-sanction
lapha lizwe umnumzana kudamsaka ukubandlale zano PF lenhlanganiso yeFAZ lo mnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe kweZimbabwe njalo oye kubandlale Triple Sim bebexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 inhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni Rural Communities Empowerment Trust ithi isimo sendlala sesifike ezingeni elibi kakhulu eMathabeleland North. Uhulumende uthi isigaba lesi yiso esihamba phambili ngenani labantu abalambayo elizweni lonke jikelele abadinga usizo lokudla oluphuthumayo. IMathabeleland North ilesilinganiso sabantu abangamachumi aphezu kwamane ekhulwini i-42% abalambayo. Lanxa uhulumende esithi usephathise usizo lokudla kwabalambayo, umholi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi lolu sizo alukafinyeleli abanengi eMathabeleland North.
liqinise likhulu kakhulu ukuthi ngapha ngenhla yemandebeleni ema Thebeleleni North umumo omubi indlala ibhahile uzakhumbula ukuthi ngumnyaka wesibili wesithathu kulandelana indlala kule ndlala nyakenye abantu abavunanga kuhle lonyaka khona isimo sibi okumangalisayo abantu abaningi kakhulu phose imizi yonke ivele kayila kudla abantu bathwele nzima abakulanda abazayivuna izilimo sezithile ngaphandle kokutsha kwezilimo izifuyo ziyafa amanzi yaphela emachibini emadamu indlala ibhahile sibili kuliqinisa lokho okuthiwa nguhulumende
uthi njalo uhulumende uphakathi kokwabela abantu abalambayo ukudla elizweni lonke jikelele liyazibona yini lezinhlelo khona ngapho eMatnorth
kuqalisile ukuthi kuthiwe abantu bayabhaliswa ukudla sithe nxa sisenza ucwaningo safumana ukuthi ubufumana ukuthi esigabeni esithize bekukhethwa abantu abalutshwana ukuthi kube yibo ababhaliswayo kodwa nxa sikhangela bona ukuthi wonke umuntu uphakathi kosizi lwendlala bekungadingakali ukuthi kukhethwe abalutshwana ukuthi kube yibo ababhaliswa ukuthi bathole ukudla bekumele ukuthi wonke umuntu aphiwe ithuba lokuthi atholise ukudla ngitsho njalo futhi ukuthi bona ababhalisileyo abakakutholi lokho kudla njalo isiqiniseko sokuthi baza kuthola kasikho ngokubana kuvele kuyivama enziwa nguhulumende minyaka yonke nxa kule ndlala ukuthi enze njalo engabhalisa abantu kodwa lokho kudla kungaze kwatholakala so siyathemba ukuthi mhlawumbe akusikuvala abantu amehlo kuphela uza kwenza ngesiqiniseko esikhulu kakhulu kodwa nxa sikhangela oseke kwenzakala emuva asiboni uhulumende ekwenza lokho njalo futhi njengoba ngijilo kudingakala ukuthi wonke umuntu atholiswe ukudla ngoba indlala ithaye yazwela emuntwini wonke athi kuhlekana elijibela abantu
Umnumzana Fumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust bexoxa lontungameli Nkomo e-Studio 7 esecholotsho. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye benu abalaleli be-Studio 7.
Isifunyelela inkundla ithi ijona njani basakazi yebo siyabezwa abantu bezano ethi khona iZimbabwe is a sovereign state but umbuzo yikuthi kambe lokhu abazitshela khona ukuthi is a sovereign state kunceda ngani abantu belizwe kunceda ngani abantu amacitizen elizwe kambe lokhu kuba yi-sovereign state kwabo yikwenzani kube lokhu behlukuluza abantu ngakho yikho abakhuluma ngakho yiku-abuse abantu yinto abakhuluma ngayo abatshela abantu ukuthi baye instead ngiboni ngathi amadoda la into abayikhuluma vela bayazi lokuthi bafuna nivela abazi lutho lapho
siyabonga singelele ku studio 7 singelele ku studio 7 njengathi thina abatsha vele asiphathwanga kuhle sikhulumele ukukhuluma into esizibonayo singayi sikhangelele ukuthi ibandla le TCC lizasikhiphe ebunzimeni lathi sikwanise ukusebenza manje hayi ukhanya izanu iya la ukuthi kubuse omunye umuntu bafuna kube belokhu betshontsha kuphela imali yelizwe into abayifuna bafuthi bebelokhu betshontsha imali yelizwe benika izinduna into ezingela ncedo izinduna ubuduna ukhanya sobungobezana busekho ngobeguma lakhona sasingakwazi ukuthi induna thina kuthiwa ngezanu but kathesi hayi izinduna zonke njengokwezanu nje lokho kuzinduna ebhulawayo nje nxa sikhangela nje umuntu osengani utshintsha ibhulawayo ibe kahle ugodadi ongowe-TCC hayi uyasebenza lubaba uyakhanya ukuthi ngumuntu omdala kalandanga ukuzotshontsha ulande ukuzolungisa kafani labantu bezanu abazotshontsha ipolayithi enkulumani 5
siyabingelela siyabonga kuyadanisa kakhulu ukubona abantu bezimbabwe phakathi kosizo olungaka
izano PF le khona eholongwe emazomnangagwa isebenzela isikhwama sayo kuphela labantu bayo bezani bona abancane nje ngoba umbuso bazifake bona abafakwa intando yeningi mawuthi uyabhekisa njengamanje yiphi into abayenzela abantu mbe ababathembisa yona esikhathi bebakhankasela ukhetho inebavuka bathi saka kuyo ilay eyokuthi badilize amaopposition ayiwathandwa ngabantu afunwa ngabantu alethemba kubantu ukuthi bazakhulula leli lizwe yiyo kuphela into yezani.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Silu gqibake lapha uhlelo lwehla namhlanje. Olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi lisale.